indaba yokubotshwa kwaboJoana Mamombe lama activist indaba edanisayo kakhulu kuyasitshengisa ukubana uhulumende kaMnangagwa usebenzisa umthetho ukuhlukuluza inkokheli kumbe amalunga ebandla eliphikisayo kanye lama activist ukubana ebajezise ukuthi kungani bengavumelani laye okuyinto edanisayo okungamelanga kuyinto eyenzakalayo kudemokrasi. Njalo siyananzelela okusidanisa kakhulu ukubana izikliwi lamasela anjengabomfumira labonguwaya lamadodana kaMnangagwa kuyibo abatshontshela ilizwe leZimbabwe baphandle kube sokusithi laba abasola ukutshontshwa kwempahla kaZulu ama-public resources kube yibo ababothwayo. Kuyasidanisa kakhulu into eyenziwa nguMnangagwa. Njalo siyananzelela ukubana into le abayenzayo ayisiyo into esikhangeleleyo ukubana ibisiyenzakala lamhlanje lezo izinto okwakumele ziphele ngensuku zabomsolini labomgabe. Kuyadanisa njalo kuyasitshengisa ukubana uhulumende kaMnangagwa ngaso new dispensation kodwa i-new deception.
Njengabantu abalwela amalungelo lithi lina uhulumende kaMnangagwa kawahloniphi amalungelo kaZulu njalo uhlukuluza abantu mahlayana nje. Kodwa simuzwe khuluma ku-United Nations kuliviki ubaba uMnangagwa esithi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, amalungelo abesifazana, kanti njalo useugxilisile umbuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi elizweni.
Mnangagwa ngumuntu oyisikliwi, ngumuntu ohlukuluza abantu, ngumuntu ololunya, ngumuntu olohulumende ojabulela ukubana abantu beZimbabwe behlala bekhala ngoba uhulumende lo siyananzelela ukubana abantu beZimbabwe ukuthula lenkululeko abalakho. UMnangagwa every time umuntu ozama ukuthi ethabise abantu kuma-international platform, kodwa lokhu nxa kuwukuthi kuyahlonitshwa amalungelo kaZulu ayisonto okumele kuze sizweni kukhuluma ngama isizwe, kodwa kubele kube into esiyibonayo ku-ground. Akumelanga kube into okuthi uzahamba utshela abantu ukuthi hayi ama-human rights ngiyahlonipha, ngiyahlonipha omama, ngiyahlonipha oZulu, ngiyahlonipha ama-minority, kodwa kubele kube into ephilayo phansi.